Sibona umongameli welizwe uBiden eqhubeka esiya e-Europe ukuthi aye bona bathi yona his emergency meeting ukuthi babone balandise ukuthi impi le isihamba kanjani, ngoba sibona iRussia according to ama-reports esiwatholayo thina is suffering heavy losses, and ama-general or ama-commander for their units se babathwalise nzima amagabha avuzayo khona ngale Ukraine. Iqalisa lempi kwakuthiwa iRussia was gonna run over Ukraine in 2 days, but isibona ukuthi abantu beUkraine bahle baphakama bonke bathi akulanto enjalo. We are in the third week sesingena ku-the first month AMP yona le eye-Ukraine. So ukuhamba kukamongameli welizwe uBiden laye lama-American generals abekhulume sithi Ukraine was going to be overrun within a week, but sibona ukuthi ukulwa kwabantu be-Ukraine has surprised even ama-pundit amaningi ukuthi hhayi iRussia laye sibona ukuthi lapha akumanga kuhle. Sibona iRussia isikhupha ama-missiles anjengama Mark 5 lawo abathi wona they cannot be detected or they cannot be stopped, ngoba the speed ehamba ngayo ama missiles wona lawo is too fast for any reactionary weapons to detect it and destroy it. On top of that, ama missiles lawana sesetshenziswa ukubulala general public, not military institutions, not ama soldier, not anything. So sebulala abantu abaningi. So yikho ngantu asokule nkinga lapha, sokule humanitarian crisis. Sibona ama refugees athunjwe, is about 3 million people abasephume e-Ukraine.
I-NATO siyazi ukuthi yathi ayisoze ithumele amabutho kwele Ukraine ukuyalwisana le-Russia. Kodwa emhlanganweni olandwa nguBiden lo, singabona mhlawumbe kusiba lokuguquka kwaleso sinqumo yini, sibone sebethumela amabutho e-Ukraine.
Yeah, yona i-NATO ibiqalisile isithi yona ayisoze ingenele in this war, but kulama school of thought ukuthi abanye i-Poland yona ithi ifuna ukuqoqa abantu abahambayo as peacekeeping mission in Ukraine. So ngiyabe ngingakwazi ukuthi amazwe that will contribute to that peacekeeping mission, are they shooting first or they are defending themselves? Ngoba sibona i-city ethiwa yi-Mariupol has been under siege for the past week and people don't have food, ukudla, ama-hospital kasekho. So i-NATO ukuthi ingenele khonapho, hayi kuyabe sekuyi-World War 3 and siyabe sesikwazi ukuthi kuyabe sekuchaywa into ehambayo ngama-nuclear weapons, and angiboni kuyenzakala kanjalo, but you never know.